ngasikhangele izijeziso zenotho esezibe khona kusukela kubo 2003, siyananzelela ukuthi imeli kayona ibizikhangelisele ebantwini ababusayo eZimbabwe, kungu-President Mugabe, abantu abasesibuthweni, labantu abehlukene abalezikhundla kuZANU-PF. Kodwa siyananzelela ukuthi ngenxa yokuthi uhulumende oweZANU-PF kayehlukanisi phakathi kwahulumende laphakathi kwe-political party, konke kuxhumene kuyinto eyinye. Ngakho nxa iMelika isithi yonijezisa uPresident Mugabe, ngesikhathi esiningi kugcina kusiba yinto ehlupha umuntu ophansi laphana ozidubekela eZimbabwe.
Ye, wena Ngwenya-ke uthini baba?
Ami ngandizahambe ezinyathelweni zika-Mr. Sibanda lapho because ama-sanctions la, nxa besithi ba-targeta to the president of Zimbabwe kumbe to some certain people abaku-ruling party, kucineni kwelanga ngezinye iindlela batho ukuthi ba-targeta thina abantu beZimbabwe. Nxa ungayikhangelisisa njengendlela ejikileyo, ama-sanctions la bona bavele bewa-impozela ukuthi kube le-regime change, bazame ukufosa thina uzulu weZimbabwe ukuthi phakathi kobunzima esesikibo then we can, you know, cause a revolution and izinto ezinjengalezo. That has always been most of the times the agenda ye-American government. So at the end of the day, nxa kusilwa indlovu ezimbili utshani yibo obulimalayo. So in this case-ke ama-targeted sanctions kahle kahle vele ba-athathi nabantu abase-street.
Nkuthazo bani-ke kumele kwenziweni ukulungisisa lumumo?
I-America yona kumele ukuthi itshintshe i-approach yayo, yikho esingaku-encourage-a. Bethathe inyathelo lokuthi bona ba-engage i-government yeZimbabwe, bengathathi inyathelo lokuthi bebe-confrontational. Uyabona ukuthi sesilifakela izinqumo lezidlalezi. Bona njengoba bele-embassy lapho eZimbabwe, kumele ukuthi labo phela bebuye ngenyathelo lokuthi hhayi, siyakhulumisana, kulungisizwe lapha, ukwenzela ukuthi abantu bonke bephile kuhle, wonke umuntu ethole ukuthokoza. Ngoba nxa bethatha i-confrontational approach, ayisisizi thina njengabantu beZimbabwe. And at the end of this kuna futhi futhi maybe vele ka affect lo monga thina abantu abase street isifila the pain of that whole the process.
Kodwa phela bathi abeMelika bafuna umbuso wentando kaZulu, umbuso okhululekileyo owedemocracy. Bangakwenza njani lokho ukukhuthaza ukuthi kube khona ngaphandle kokuba babambe ngamandla lina abavotayo ukuthi livote lisazi ukuthi kulezinto ezinje?
Siyananzelela ukuthi iMelika iyakha isakhiwe esitsha eHarare esikhulu kakhulu. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende weMelika yena vele ufuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe. Njalo siyakwazi ukuthi kule mali eningi elethwa nge-USAID encedisa ukuthenga ukudla, sikhuluma kanje njengoba kule ndlala, imali eningi ezabuya lapha eZimbabwe izothengela abantu ukudla ayiveli eChina, ayiveli eRussia, iyavela esikhwameni sama-Americans. Nxa umuntu esenza njalo, mina ngibona ngani uzama ukukutshela ukuthi hayi, ngifuna ukusebenza lawe. Ngakho asilandeleni thina khonokhu esavumelana khona thina njengamaZimbabweans. Amapholisa asebenze ngcono, angatshaya abantu. Njalo sikhangele ukuthi kulolo uyitayi Zamara osowanyamalala khuluma kanje mhla ka-March 9 kuyabe sokudlule umnyaka, but akula lutho olukhanya amapholisa enesebenzi.
Kodwa phela umbuzo wami lokhu ukhona lapho ukuthi labo okumele baguqule bangikhona abayezwa buhlungu. Ozwa ubuhlungu umuntu ovotayo. Abavotayo benzeni ukuze lumumo uguquke, Ngwenya?
Ye, nami bengisathi ngithi ngigcizelele ukuthi hayi, i-carrot and stick method lesetshenziswa ye-America ukuthi ngapha basinika i-carrot bethi bayasinika i-aid besiyakhele lapho lalokhana ngapha emuva besitshaya ngoswazi. I think hayi, kuyamele beke beyimise mbijana, maybe bengathi i-carrot lodwa singakhuluma singcono, singathalaze emuva uswazi lolo luyabe lusitshaya. Umuntu weZimbabwe ngakhona ukuthi ebalalele labo nxa besebekhupha uswazi labathaya ngapha besinika i-carrot.